Inkampani yezindaba eReuters ithi umthethodaba kawuvezanga izizathu zokulahlwa kwesicelo sikaZuma. Wahamba emapholiseni ngolwesithathu wayavalelwa e-Escort Correctional Services Center. UZuma wala ukuyamiswa kukhomishini ehlolisisa ubukhohlakali abetheswayo. Inkantolo ye-Constitutional Court yamgweba ukuba avalelwe entilongweni okwenyanga ezilitshumi lanhlanu. Umnumzana Matshobana Ncube, igqwetha elilwela ilungelo loluntu, uthi akumangalisi okwethulwe yinkantolo ye-High Court.
Nxa sikhangela umthetho, isinqumo lesi yiso esiqondileyo ngoba vele i-High Court yayingelawo amandla yokuthi imise isinqumo se-Constitutional Court. Osokuseleke ukuthi uzumamelele ilanga le-Constitutional Court ukuthi yavuma yini ukuthi ibuye isitshintshe isinqumo sayo sokuthi waphambanisa lokuthi wayefuza ukuthi agwetshwe ukuthi aye ejele.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Philip Gawule okubandla le-ZANU PF.
Kuqondile kakhulu ukuthi abantu abanjanga boZuma babe yisibonelo esihle. Nxa ufuna ukulungisa izinto, mbonakala iSouth Africa is setting a very good example. Esibonelo esihle kithi sonke ukuthi akula muntu ongaphezu komthetho.
Kodwa umnumzana Joseph Juma okubandla le-ZANU PF uyakusola ukubotshwa kukaZuma.
Kuthelela usizi kakhulu ukubana indoda eyalisa ubukliwi babelungu waba ngomunye wabakhulula elizwe le-South Africa ukubana kube lozibuse, namhlanje nguye osejikela ejele kungaqondakali ukubana ujikela ngasizathu bani njalo kuvelaphi kusiyaphi.
Kuyaxokozela KwaZulu Natal okulabalandeli bakaZuma abaningi abatshengisela emigoqweni besola ukubotshwa kwakhe. Bathi bazatshengisela uZuma aze akhululwe entilongweni. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.